Debele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 20 Nhlolanja 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
The cornerstone of the Second Republic is dialogue as a means of resolving the challenges that may arise in our nation and the sharing of knowledge amongst us.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza imizamo yonke yokuguqula ezomnotho welizwe.
We sent our reference lab aid to the regional reference laboratory, which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually, they take a turnaround time of about 5 days.
Owesifazane osebenza edolobheni le-Wuhan kwele-China obecatshangelwa ukuthi lo mkhuhlane we-coronavirus lokhu esagciniwe esibhedlela se-Wilkins Hospital e-Harare. Abafuna ukusungula imisakazo banxusiwe ukuthumela izicelo zokuthola amalayisensi kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza inguquko edingakalayo kwezemnotho welizwe. Umnangagwa uphinde njalo wanxusa abamabandla ezombusazwe abelokhu bengakabi ingxenye yedale lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elithiwa yiPOLAD ukuthi bazophatheka. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebelibaziswa ngokunenye abamabandla ezombusazwe abesemkhosini wanamhlanje womanyano wePOLAD ogoqela abeqembu leprison band ngengoma ebezimumethe imibiko ekhuthaza ukusebenzisana ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa utshelela umbuthano owenzelwe eHarare International Conference Center namhlanje ukuba abantu kababe lesineke.
We are undertaking these reforms on our own, with no support from international financial institutions.
Senza konke lokhu sizimele, kungekho sizwe esilutholiswa ngamabhanga kwamanye amazwe, njengalokho esikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Lokhu akuyisenza sibuyele emva, sizoqhubekela phambili. Linguquko isiza thina. Kungakho siyoqhubeka sisenza konke okusemandleni ethu. Sizimisele ukuba yingxenye yamazwe omhlaba sisebenzisana kwezomnotho hathi njengabantu abaphila ngokucela.
Of nations as economic partners and not as beggars.
Wengeza ethi akula enye inkundla yokuxoxisana ngentuthuko yelizwe kwezombusazwe lezomnotho ngaphandle kwePOLAD. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC kobulawayo uSwedan Chiroza uthi kabakunaki ukunxuswa kwabo kuPOLAD ngoba kuyinkundla abangayihloniphiyo.
IPOLAD yisiphamaso, yisinanakazana sikaMnangagwa. Nxa ikhona umuntu okhangelele impumela engcono kuPOLAD kaphinde akhohlwe.
Oze emele inhlanganiso ye-United Nations Development Program, UNDP, umnumzana Georges van Montfort, uthi okumgqoka yikuba ilizwe libe lombono okhangela elawusasa ukuba umnotho uyabe ukusimo bani.
For any economy to grow, people need to be healthy and educated. Elements that have long been a tradition of Zimbabwe, the investments in both the education and health sector.
Abantu kumele babe ngabaphilileyo njalo betholiswe imfundo yaphezulu ukuze umnotho uthuthuke. Uhulumende weZimbabwe ubezithuthukisa sonke lesi sikhathi. Kuyadingeka ke ukuba uhulumende aqhubeke ethuthukisa lezi nhlangothi nanxa isimo kwezomnotho singesihle elizweni. Konke lokhu kudinga imali. Kungakho abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bazimisele ukusiza kulokhu. Kodwa kunesidingo sokuba ibe khona imizamo yokuzithuthukisa imali yelizwe.
Questions on domestic financing. And we're seeing progress on that area as well.
Unkosazana Abigail Mumpambi wenhlanganiso ye hashtag this constitution uthi iqathekile imihlangano yalomhlobo ukwakha ilizwe.
Abantu bakhulume ngokuqhakatheka kokubambana uma kuukuthi silakho ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubekele phambili mhlawumbe sibe le new start going forward. Kodwa ke mina ngwami ngikhangelele ukuthi makuukuthi silakho esingathi khona lokhu sesiachivile sizabe sesikhuluma ngeimplementation.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, yena uyasola isithunzi sePollard.
Kukuye ke umkhokheli welizwe ukuthi uyafuna abantu yini kuPollard kumbe hatshi. Thina abanye sesikubeke kwabasobala ukuthi asiboni ke uncedo lwayo.
Umhlangano walamhla oqoqwe ngabohlangothi lwezamabhizimusi kuPollard Thematic Committee on the Economy ungenwe ngosomabhizimusi, inhlanganiso ezimela isebenzi, abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ama-development partners kanye neziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zempila kahle zithi lokhu zisagcine esibhedlela seWickings Hospital eHarare owesifazana osebenza edolobheni leWuhan kwele China obecathangelwa ukuthi ulegcikwane lecoronavirus eselithiwa yiCOVID-19. Ubona ngokwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane kuhlangothi lwezempila kahle kuhulumende, uDokotela Portia Manangazira uthi owesifazane lo ulakho kugcinwa okwenye iviki njalo. Uthi njalo basamelele impumela yenhlolisiso yegcikwane leli eyenziwe kwele South Africa. Owesifazane lo ulensuku phose ezintathu esibhedlela lesi eseWickings Hospital ahanjiswa khona esandafika eZimbabwe evela kwele China. UDokotela Manangazira uthi benze konke lokhu besenzela ukuba leqiniso lokuthi owesifazane lo kalagcikwane le-coronavirus.
We sent our reference lab at the regional reference laboratory which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually, they take a turnaround time of about 5 days, so we expect maybe Monday, maybe Tuesday. Normally, they give us preliminary results.
Sahambisa okumele kuhlolwe eNational Institute of Communicable Diseases kwele South Africa. Bajale ukuthatha amalanga amahlanu ukuba bahlole abakuphiweyo. Sizathola impumela yakhona ngomvulo kumbe ngolwesibili.
So once the confirmatory results are consistent with what was found by the Chinese health authorities, by our national research lab and by the regional research laboratory, we will then be able to discharge you home.
Sizamkhupha esibhedlela kungatholakala ukuthi okuphume kunhlolisiso le kunjengalokho okwabonwa zingcwethi zempilakahle eZimbabwe lakwele China. Nxa kungenzakala lokhu sizamhambisa ngekhaya sibe sesihlala simbona sisenzela ukuthi kalagcikwane le-coronavirus. Sijale ukwenza lokhu ebantwini bonke abahamba endaweni okuqhamuke khona umkhuhlane lo.
Reported to the WHO that they are having COVID or coronavirus cases.
Lawo ke ngamazwi kaDokotela Portia Manangazire. Lokhu sikudaba lunye. Abanye abahlala eHarare bathi bakhathazekile ngegcikwane leli. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthton edale lePhalamende engwe MDC oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Yena umuntu nxa ekwazi ukuthi khona indawo lapha avela khona kunomkhuhlwane onje osugcwele elizwe lonke, uvele ukubuyeleni ngapha yena ekwazi ukuthi khona endaweni yakhe, ngoba sizawutosa egwanshi ukhona nganasazi wayi ebuye ngapha, ngoba lokhu kuyiyayisonto yokudlala ngayo. Siyafa lapha abantu sisezathi mbe siyadlala umuntu ebuye nje ukuthi kona azothela umkhuhlwane elizweni sibilele kangaka. So sebe singafuna abantu abanele moya enjalo. Nxa ukwazi ukuthola uyagula kalume, lanxa ungaguli. Kodwa kona umthetho wangapha ikuthi kona uyakufuzanga ubulili sihambelane. Okwakaphezu ngagcwele abachina asebenza lapha eZimbabwe abalokho beseChina kona ngani. Ngoba umkhuhlane lo ufuze ube kabona ukuthi kona usuphelile sibili. Singayenza ukuthi umbe siyahleka umbe siyenza njani. Umuntu asilethele umkhuhlane lapha abantu baphezu. Njalo sasingela mali zangikhona ezokuthi siyelaphe abantu la.
Kukhanya ngazani sibili kuyethusa khonokho-ke kodwa ubona ngazani kungamiswa yini ukuthi abantu abakwele China bengabuyi kwele Zimbabwe. Njalo labe Zimbabwe bengayikhona ngale eChina kungamiswa njani kodwa khonokho?
Akabane uhulumende government to government kabakhulume ikosi lama-ambassadors amazwe atshiyeneyo ngabakhutshela abantu babo bahlale khona ngale. Abethu abagcwele eChina ngabake bahlale eChina khona ngabe banokubuya ngapha. Laba laba bangapha eZimbabwe bengayi eChina amazwe wonke ayakuyenza lokho kuze lokhu kuphele lokho osokukhona elizweni. Asifuni thina ukuthi khona into zithiwa khona bathathe into lula nje wabone ngathi yinto yokuhleka. Asifuni abantu abayezinto zobuzanga ngempilo zabantu kolokho vele asikufuni. Siyafa lapha siyazidubekela lapha silanithi la siphila ngesiposto akula siphila ngeziprofita imithi akula. So bangabuya basilele lo mkhuhlane singabayanga kangaka siyaphela phela.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthern edale lephalamende engwebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ugatsha lwezokusakaza ole Broadcasting Authority of Zimbabwe solwazise ukuthi abafuna ukusungula imisakazo bengathumela isicelo ngoba uhulumende usevumele imisakazo yamathelevision ayisikhombisa eyezigaba alichumi leyemakolitshini alichumi lasithobamunwe munye. Abafuna ukusungula limisakazo yamathelevision bamele bahlawule imali engamadola emelika angamakhulu ayithobamunwe mbili. Nxa kungasungulwa imisakazo emitha eyamathelevision kuza kuba ngokwakuqala elizweni. Kodwa ngokuke kwenzakala eminyakeni edluleyo abanye besabela ukuthi abazaphiwa amalayisensi labo abayabe besekela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsakazo lodumo umnumzana John Masuku.
Kodwa kuyasekusiya ngokuthi izitishi lezi ezintsha zebe zinjani ngoba sibone kusikhathi esisanda kwedlula ikakhulu ngapha lama-community radio uhulumende engoyophambili obegijimisa indaba. Kukanti-ke kukhangelela ukuthi ama-radio lo njengoba engawezigaba ngakukhokhela bona bezigaba. Kodwa okuqakathekileyo nje ikukhona ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kakhulu kukhankaselwa ukuthi kuvulwe lamagagasi asevulwa ukuthi azavulwa ngendlela enjani. Umuntu wonke ulethemba ukuthi azavulwa ngendlela eqondileyo ehambelana nalokho okuvele kusenziwa kuphusulwawo.
Kodwa siyazi ukubana ukuze umsakazo uphumelele kufunakala indleko ezandise ukutholakala kulokho okuthiwa ngama-adverts. Ngomumo okhona ubona ungani imisakazo le izenelisa ukuthi ibe khona okwesikhathi na njengoba sibona ukuthi umumo wakhona uwome kakhulu?
Umumo unzima lale ekhona khathesi imisakazo ubuhle bayo ukuthi iminingi kahulumende kuyatholakala imali ezisuka kwezinye indawo ukuze ilokhu isesekhona. Kodwa sikhangelele imisakazo eziphile zodwa isebenzisa ukuthi bayo hayi kunzima sibili anti yabona lezimali ezidingwa kuzabelo ukuthi zibhalele ukuthi zithole imisakazo izimali ezinkulu kakhulu ongathi nakana ukuthi isiphi isabelo semaphandleni eZimbabwe esingathola imali enjalo kube nzima kakhulu.
Esikhathini esedluleyo sike sezwa abanye bekhalakhala ukuthi uhulumende upha amalayisensi inhlanganiso ezivele zisekela uhlangothi lwakhe. Ubona ungani akusezokwenzakala yini kwakathesi?
Akukhanya angathi kuzakuba njalo ngoba sibonile phela lapha kungakamenyezelwa ukuthi uhulumende nguye obevele ehamba phambili ehlangana nezabelo ezijeneyo njalo sithi sikhangela labo abevele bekhankasa abenjangeweZimbabwe Association of Community Radio Stations amalunga abo amaningi ngibona ephandle kwalapho kutholakala khona ama-frequency ngakho-ke kukhanya kunzima sibili uhulumende nxa ngikhanyele unesifiso sokuthi imisakazo le emitsha ezayo nayo ifana nelale
ekhona khathesi. Alo ke ngumnumzana John Masuku umsakazi olodumo bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ku live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngabesifazane ukuthi balandela ziphi inhlelo zokunakekela imuli phansi kobunzima obuselizweni kwezenotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okay, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abebandla lama-Democrats khonapha kwele Melika abakhankasela ukuthola usekelo kuma-primary elections okudinga uzancintisa omela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni komnyaka babe lengxoxompikiswano idebate eyenzelwe esigabeni seNevada izolo ntambama. Iningi labaphatheke kule idebate bathethe lelo thuba lokuxothoza umnumzana Michael Bloomberg ongene okwakuqala izolo kule debate. Abethekelele eVictoria Falls babikwa sebebalutshwana ikakhulu ngokucela ngekucele leZambia ngemva kokuba umongameli Edgar Lungu eveze ukukhathazeka ngokwehla kwesilinganiso samanzi. Kodwa abanini bhizimusi abasebenzela kulendawo bathi kuyimvama ukuthi isilinganiso samanzi sehle ngalesi sikhathi. Sokube lomuntu wakuqala usebulewe ligciwane le-coronavirus kwele South Korea, inani lasebefunyenwe belalo sebesedlula ikhulu kulelo lizwe. Lanxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa esithi ibandla lakhe lizatshengisela elizweni lokhe lonke jikelele lisola ukwehluleka kukahulumende, ibandla leZANU-PF lithi ukutshengisela lokhu akusoze kusize ngalutho. Ngakho lithi okudingakalayo ukuthi umnumzana Chamisa angene kumanyano wePollard njengamanye amabandla aphikisayo bakhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo elizweni. Umnumzana Chamisa utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ibandla lakhe liqoqa kutshengisela lisola uMnangagwa ngokwehluleka ukuvuselela umnotho kanye lokucilibezela athi kwenzakala kukhetho. Abasakhulayo be-MDC bahle baqala ukutshengisela eHarare izolo ntambama. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Esikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa osolusenza ukuthi kungabi le-legitimate, osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahlupheke. Bese sithi thina-ke yebo kuhambela nxa satshontshelwa-ke ukhetho, sesifisa ukuthi sihlale phansi lomongameli welizwe uMnangagwa sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo, silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili, silungisise ukuthi kungasetshenzelwana njani abantwana beZimbabwe baphume ekuhluphekeni lokho kukhona. Yikho esikhala ngakho kakathethe okuningi i-economy izazilungisa ezilonge ezikukhulunisene kakhulunywa ngodaba lwe-legitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani kwesokukhangeleleyo. Kodwa-ke okudanisayo yikuthi-ke uMnangagwa kafuni ukuphumela egcekeni, kafuni ukuthi abuye sikhulumisane, ufuna ukuqhubeka eku-Pollard ekhuluma nabantu abazange bathole amasisi ekhethweni oludlulileyo. Sizaqhubeka sisenza sishemonsiketa ngo-2013 ngoba isisekelo selizwe leZimbabwe siyasivumela ukuthi sithengisele sikhonone ngesuku solayo.
Nanso Nkomo bathi kona besazongena ezitaladeni ngobuningi lapha abe-MDC.
Uma besithi bona bafuna ukuthengisela, yebo yekuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ibikwe emapholiseni, abantu bavunyelwa ukuthi abatshengisele. Kodwa lokho okuthi abantu bazangena ezitaladeni, sibeze sikunanzelela phela ukuthi uma bengena ezitaladeni, umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi, abantu abalezimota nguhulumende okhona. Ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezathi angene emgwaqweni ayetshengisela, kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni. Bona babe sebebona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njengalokho esakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo, akusoze yini kuphambanise izakhiwo, akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu, akusoze yini kudistebhe kumengithi kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelani lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza ukuqondane layo. Yikho-ke lapho esizamthini nasikutsho ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthengisela, ayikwenze phela ngokusemthethweni, kodwa lakho besitsho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kube lani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukudidlika kwempahla.
Baba Ndlovu, khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini? Ngoba nxa uMnangagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana, lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho.
Okwamanje asinike siprofithi ukuthi utshintsho alusoze lube khona, kodwa thina silelungele lokuthi nxa uhulumende nalo kaMnangagwa ukhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bancediswe kulolu hlupho esinalo lwe-economy wayo, sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo. Yebo kambe okankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo, isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo, sithi bayabikelwa. Bese kuthiwa kibo kamapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthula elizweni ukuthi babone ukuthi-ke bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kuyabe kokibo, okwethu yikubazisa. Kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa siwabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC-ke. Ayisikho lokho, akukho-ke emthethweni welizwe leZimbabwe. Akumelanga sicele kibo imvumo, kodwa kumele sibazise ukutshengisela sizaqhubeka kela phambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele uMnangagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswana kulungise ingxaki le ekhona elizweni. Yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi uzimisele ukukhuluma, ukuthi uzimisele siyakuza katshengiseke zenzophela, hathi ngamazwi ukuthi silokhu sizothi uzimisele. UChamisa is a phone call away from him.
I-Pollard baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo, abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi nguzero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo. Uthini ngalokho?
Uma kuyukuthi i-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi athiyeneyo, njalo nje labo bantu bavunyelwa bakhontesta labo bemile njengamabandla athize, kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani. Angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akhonteste laphana kabuye etafuleni sikhulume sonke, ngoba naye wayene manifesto yakhe phela laphana. Ngibona ngani ibandla lezamtf lapha litsho lona ukuthi sesingabantwana beZimbabwe, sesidlule ekhethweni, wonke umuntu kabuye sindawonye, kungela ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana, sikhangelisana njengokuthi singabantu bakhe.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga le ZANU PF njalo waba ngumeli weinsiza South edalele parliamente ubexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Dlovu. Umthetho osekulolongweni okuguqulwa kwesekelo sombuso kwesibili ukhangelelwe ukuhlafunwa edale lephalamende kunsuku ezilandelayo umumethe ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso zokuba sedale lephalamende kwabesifazane abakhethwa phansi kwezigaba okubizwa ngokuthi i-proportional representation okweminyaka elithumi. Linguquko yamukelwe ngemibono ehlukileyo ngabesifazane bemhlubulweni weMandebeleni. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Abesifazana beMandebeleni bemukele ngemibono ehlukeneyo ukwengezwa kweminyaka ye-proportional representation edalele ePhalamende, abanye besithi kuhle ukuthi abanye bethi kumele kube lomthetho othi inani lokungamashumi ayisikhombisa kumele ube ngumthetho ohlala ukhona hathi ocelwayo. Unkosikazi Mildred Sandi olwela amalungelo abesifazana uthi bayakubongela kodwa kuqakathekile ukuba uhle ube ngumthetho opheleleyo.
Siyakubongela khonokho ukuthi i-proportional representation ye-66 isingezelelwe iminyaka engu-10. Siyafisa ukuthi iminyaka le ezayo kuzafika futhi 10 years. Sesibuya sicela futhi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi kube la khonokhiyana ukuthi omama barecognize i-66 leziyana azibe yi-permanent seats zabomama.
Unkosikazi Harriet Nkomo uthi kuyajabulisa ukwengezelelwa kweminyaka ye-proportional representation.
Isifiso sethu sithi ngakuthwashwa kuyaphumelela singadaba okunye okumangalisayo to find women abasebe baningi e-parliament ngoba uma omama bengaba baningi into yezwakala singoba thina siyawuhlaba umkhosi ayimbijana.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi bayawamukela loba nje bengaphiwa amathuba okukhuluma emihlanganweni eyakha isizwe.
Sakwamukela ukuze omama labo baphakanyisiwe ngendlela esifisa ngayo. Kodwa omama asiphiwanga ithuba lokukhuluma. Kukhuluma obaba le yuthi kuphela omama asiphiwanga esiyithi esilobunzima obukhulu kakhulu.
Unkosikazi Thisa Nare uthi kuhle kodwa bakhangelele umbuso wezabelo ukuze wonke umuntu ongumama aphatheke hathi ihlekana.
Kumele kwenze i-devolution implementwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongumama from ama-regions wonke kube abe le access yokuyafika kuleyo ndawo. Kungathathwa abantu abasuke esigabeni esisodwa.
Isisekelo sombuso esitsha esaba ngumthetho wesizwe ngomnyaka ka-2013 kusahluko 124B sasiphe amabandla aphatheka kukhetho ukuba ibandla lebandla lizaphiwa izihlalo phakathi kwezihlalo ezingamashumi ayisikhombisa kusiya ngokuthi bathole amavoti amangaki esigabeni okweminyaka elithumi okukhangelele ukuba kuphele ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kungaphumelela edale lo mongameli Emmerson Tambo Mnangagwa akuvume ngokusayina kube ngumthetho kutsho ukuthi i-proportional representation izaqhubeka njalo okweminyaka elithumi. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese-State House wobulawayo, umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa utshele abantu ukuba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kuzapha abesifazana ithuba lokuba baphatheke edale lephalamende okweminyaka elithumi bemele amabandla abo njalo ukhangelele ukuba idale likwamukele. Obona ngezemithetho edale lePollard umnumzana Love Momaduku laye utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba kukhona okunye abangavumelani lakho kubhili leli, ngakho ke sebebhalele uhulumende ngabakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye silugqiba ke lapha uhlelo lodlula namhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-fast 6 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.